sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Amalunga enhlanganiso ezimeleyo ebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani holiday, uthola abanye bethadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakuboni ukuqakatheka kwe-Unity Day ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abafoma zabo.
Lamhlanje ke bekulikhefu lelanga lokubambana ele-Unity. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa izanu le-PF ZAPU asibancedanga ngalutho empilweni zabo. Kuwoza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculo, silomculi odume ngomdumo we-Afropop le-disco. Ukhulekani bethule wazakala ngelokuthi Cooksman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kwenziwe ngelanga lapho okwalobelana isivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwebandla lezanu lele PF ZAPU. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ewobulawayo.
Abatshengisele emigwaqweni bathe akusoze kube lokuthula eZimbabwe nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bengalungisisanga udaba lwegugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso yebhejuli kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ohlangane labantu eStanley Square sebeqede ukutshengisela emigwaqweni uthe inkonzo abayenze kuleyo ndawo ijonge ukukhumbula abantu ababulawa livuyo le-5th Brigade labesifazane abadlengulwa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Uthe lamuhla yilo usuku lwabantu beMathebeleland lokuthi bakhumbule izihlobo zabo.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Unkosikazi Patricia Chabalala omunye obetshengisela uthe akula manyano phakathi kwebandla lezanu PF lezaphu nxa uMnangagwa engalungisanga udaba lwegugurawundi. Uthe kusobala ukuthi umanyano wamabandla la wenzelwa ukuthi kuncindezelwe isizwe sikamthwakazi.
Yeah, asina unity esiyiselebrethayo ngoba abantu bakithi babulawa, njalo akudingeki ukuthi sikhumbuze abantu ngakho.
Osakhulayo uMnumzana Mavela Sindiweni uthe kukhatshana kakhulu ukuthi kube lokukhumisana umlotha nxa kungaqondiswanga udaba lwegugurawundi, njalo abasoze bathola ukuphumula nxa amathambo ezihlobo zabo elokhu esabalele egangeni.
Amazwi kaMnangagwa lawa awokuthi bygones be bygones hayi uyazisomela, unless and until sibe le-justice abantu abayizigugurawundi babotshwe, ikube leqiniso indaba leyo ekhulunywe ngayo, ama-families a-affectwayo akhomba sethwe, sibe lama-rape burials abantu bangcwatshwe kutsha, abalahliweyo bonke bangcwatshwe kutsha, sithi khona akulagugurawundi, indaba yegugurawundi yazo zivalwe.
Uthe kumele kube lohlelo lokukhuluma iqiniso ukuze kwaziwe ukuthi kuyini okwenzakalayo labalamacala okubulala abantu bathonisiswe. Umuyi uJoshua Mqabuko Nkomo loMnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano esibizwa ukuthi yi-Unity Accord mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulandela ukulwisana phakathi kwamabandla la, Kabe esithi uvimba amalwe cacha ayesithi adlelana lebandla likaNkomo. Igugurawundi kubikwa ukuthi yabulala abantu abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 emathebelelendi lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983 kusiyafika umnyaka ka 1987. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba lunye. Iningi labantu emhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yiZanu PF lezaphu asibancedanga ngalutho empilweni zabo, njalo ilizwe lokhe lathola uzibuse. Abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe kodwa bakhangelele okungcono kwelakusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla lezaphu athatha isikhathi eside ukuphuma kusivumelwano somanyano we-Unity Accord besesabela ukuba owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe angayiphinda into yakhe yokubulala abantu mahlayana. Ibandla le-PF saphu langena ku-Unity Accord ngompalakazi 22 ngomnyaka ka-1987. Lebandla le-ZANU-PF kuyindlela yokuvikela ukubulawa kwabantu mahlayana libutho le-50th Brigade elalihlome liphelele. Izaphu yaphuma kumanyano lo ngomnyaka ka-2010 ngemva komhlangano we-Congress ngoba babengene kulumanyano ngemva kwenye njalo i-Congress. Owayengumongameli uMgabe labanye bakhe ababalisa osengumongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa, uSidney Sekeramayi, uParence Shiri, uConstantine Chiwenga labanye babulala abantu abadlula inkulungwane ezedlula amachumi amabili i-20,000 emathebheleland lasenkabazwe. Ekhuluma leStudio 7 mayelana leUnity Accord, uNkosikazi Monica Ncube uthe bathwele nzima abantu abasebenzi njalo abanazithupha yikubamba nabani okuletha inkethabe chabi lendlala.
Konke lokho kwenzakalayo mhla ka-22 December kungenxa yeUnity eyaba khona phakathi kweZanu PF lezaphu. Mina ngokwami ngibona ngani sokulihlaya nje, sokulizaba nje, akusela nto eqakathekileyo ngakho. Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani holiday. Uthola abanye bethadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakubona ukuqakatheka kwe-Unity Day. Ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abaforma zabo.
Olwela amalungelo oluntu, uMnumzana Effie Ncube uthe leli langa le-Unity Accord liqakathekile ngoba laphephisa ukubulawa kwabantu.
I-Unity Accord iqakathekile kakhulu ngokuba kwaba lusuku umhla ka-22 December 1987 olwamisa umbhuqazo wawuqhubeka. Ubeka kuzange kwenziwa leyo nto, kwakuphela abantu du. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu ngalolu suku babheke emuva, bakhangele emuva, bakhumbule lapho sivela khona, bangakhohlwa ukuba kwachitheka igazi liningi kakhulu, kwafa abantu abangenacala, izingane, omama.
UMnumzana John Zolani Dlamini, umabhalane jikelele wokuqoqwa kwenhlelo kuzaphu uthe kabakho ku-Unity leZanu PF njalo lesi sivumelwano saba yi-ceasefire yokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Thina sikuthatha ukuthi kwaba yi-ceasefire yokuthathi lapho abantu bakithe eMatebeleland abaphumula khona ukubulawa i-5th Brigade eHulumende. Abantu be-Midlands lapho kwamakhona ukuthi bangabulawa i-5th Brigade ekaHulumende. Yiko ke sekusayinwe lelo phepha elingahlonitshwayo yithi saphuma. Sathi asibuyeleni entweni ibivele iyiyo ngoba linto besingayingenanga. There was no goodwill ku-Unity.
Umnumzana Kenani Ncube obona ngezomvikela kubandla lezaphu uthe i-Unity Accord yadalwa ngemva kokuba umongameli uJoshua Nkomo esekhonjwe ngombhobho, ngakho iyize.
I-Unity Day leyokuthi ingabi khona mina ngithi ivele kayikho ayizange ivele ibe khona ithola nini yaba khona ngenxa yokuthi umdala uNkomo president wezaphu wase kufaka umbhobho ekhanda lakhe ukuthi ngaphandle ukuthi wezi unit abantu abe matevelent supporters ezezaphu irregardless ukuthi matevelent umashona leni umbhobho la ukhona ekhanda bayahamba
ethi iunity accord ayilethanga ntuthuko kodwa abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe yibo abaqala ukugcwala emandebeleni baqala amabhizimusi kusiba nzima kwabalapha ukuthi bakwenze lokho
azange kube nempumelelo izinto ngapha emathebeleni lemigrants azange siye sitshengisele ukuthi sivele ziyangaphi but into esayibonayo yikuthi kwase kulethwa abantu abanenga abavela kwamanye ama regions sebezogcwala lapha bevula ama business be employ abantu now as if lapha emathebeleni the part of migrants abantu kabakho kwaba lobunzima ukuthi uthole iloan yokuthi uvule i-business so i-unit really azange siyibone ukuthi kathi ivele sibili uncedo lwayo kungaba kuyini
olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena ubike ukuba i-unit accord yaletha ukumiswa kokubulawa kwabantu ngakho ke lelo langa liqakathekile loba nje izaphu seyaphuma kulowo manyano kulandela ukuxega kwaleso sivumelwano
siyalijabulela kakhulu ilanga leli ele-unit day kodwa njengozulu omnengi we-Matabeleland izikhalazo sasilazo ikakhulu sikhangela ingqubekela phambili ebesingelayo sasikhangelela ukuthi singathola i-unit okulandelayo kuzaba zinhlelo zentuthuko ezizathuthukisa indawo zakithi silokhe singakakutholi lokho ngakho lanxa silijabulela usuku lolo kodwa sithi hayi kasiboneni phela izithelo zentuthuko
lamuhla iZimbabwe inanza ilanga le-unity accord kodwa uZulu wakobulawayo uthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nanku amankampani savalwa ezweni akula zikolo akula madamu izibhedlela imiduli akula mpilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho i-unity accord bani elenketha bechabi njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe kuthi labalwa impi yenkululeko bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuhlaziya lolodaba olwesivumelano se-Unity Accord usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umkandla uthi sekulempawu ezikhomba ukuthi isivumelwano lesi singahlonitshwa phansi kombuso kamongameli Mnangagwa
siyakhangela okwakuqala ku-army ama-generals lana khona laphana izibra liyani sibe sesikhangela nje ngapha ngakupolitical side ye silayo laphana uObet Mpofu lo Simon Ekhaya loKhembu Mokati obo laphana lalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana lalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadebeleleni o izaphu on its own njengezaphu so umesiko lona lo khona wona lo bekhona lo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibalelithi zami ukudiliza ibalelithi zaphu kusala u-PF kuphela abantu bebe yi-patriotic front as from now onwards ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengobomgabi untrained person sokuthiwa khona ulida i-liberation movement engazisifakoni ngento zakhona esiyidla nje kuphela ekhonisa khona kana nje aye kwenza nje kwezithiwa zakhe lezi kodwa nje political and then strategically uku-unite abantu umuntu lwana kade ligovu
uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani
I think president izakhangelisisa njalo izinto emapholiseni ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa yi-homafans iyakhona ayibanjwa yilokhu vele yizapho kodwa-ke embuthweni laphana uvalariwe kase from zibra ukhanda umonza from zibra umama lowu nasithi indlovukazi ekamnangagwa u-auxilia ubhodile ilizwe leli ufikile ebulawayo ufikile ebhinga besibona nje isihlamba kuphela kulwana umama lwana sindizwa ukuthi ngugrace ngathi umuntu esitaradini ngendlela yena asiziphatha ngayo ebantwini ngiyethenga ukuthi asukange bazalini sasukange ebantwini abalomhlonipho kasengelayeke kuthi
iningi selimelele abasekeli bakamongameli
kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona kuyani ukuthi o-vice president bebe yi-2 kumele khona khana kuvalwe lokuthana i-patriotic front izaba lo-president ibe lo-vice president wayo sokuphendile lokhu hayi lokhu kuthi khona omunye izaba ngathi sozana omunye usekela ngomunye umhlobo lwana ngokuthi asineke si-unite abantu into eliyana ngaze abiphele nebantwaneni ngasinya into enjalo but abantu bangawazithi i-party yethu yi-PS i-P F leyi iyi-motherboard kuphela ngathi kuzandla le-zipra lokho ukuthi zanu ka-63 izaphi yikho kwehlukanisa abantu khona lokhu.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ongalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Oku-live talk lamuhla sixoxa ngomanyano webandla le-PF Zapu lele-ZANU njengoba lamhlanje kulikhefu lokunanza isivumelwano salumanyano esatholwa mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isivumelwano sokukhumisana umlotha kanye lokumiswa ukulwisana kwele South Sudan sikhangelelwe ukulotshwa sihle siqale ukusebenza ngelanga lekhisimusi ngomvulo. Lokhu kwenzakala ngemva kwenkulumo ebeziphutshwa okwamaviki ambalwa edluleyo phakathi kukahulumende labamhlamukeleyo ebezisenzelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Ele Taiwan lele Japan abikwa esebenzelana ukuthi kubele sivumelwano sokuqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi esigabeni sesihlengenise Mid Pacific Isle of Okinotori. Amapolisa abophewa engumphathi ntambo wezokulima umnumzana Joseph Made kunye lo wayengumphathi ntambo wesigaba seMidlands umnumzana Jason Machaya bebethesa icala lokungethembeki izolo. Lokhu kwenze ababe ngabaphathi ntambo kuba kahulumende kamnumzana Robert Mugabe asebebotshiwe baba bathathu. Omunye owesithathu wayengumphathi ntambo owabotshwayo ngumnumzana Ignatius Chombo wayengumphathi ntambo wezemali. Bakhona abanye njalo abalezikhundla zaphezulu ababotshwayo. Okumqoka ukuthi bonke ababotshwayo bakhanya babesekela ixuku lezanu PF elithiwa iG40. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi ukubotshwa kweziphathamandla lezi kutshengisa ukulwisana kwabasekeli bebandla lezanu PF hathi ukulungisisa umnotho njengalokhu okuthiwo ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuthangelele ukuthi kuleyi yimpi yezanu abantu ababesilwa uMnangagwa nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi e-exposure kuzanu. So ulwa khonokho ukuthi bamthetha kuzanu uyakwazi into ababezenza ezimakhe ezilabo besheni bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayafikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba kula nje enkulu ezenzakala but just try and fix them. Sokuthi konoko abake kumenza kona naye ebazwise ukuthi nawe yenelisa ukuthi bekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabotshwa bebe bangaki abeqembu lona leli le-G40?
Engibona lapha ukuthi bazaba qeda ngabe kumele sibize baqede iparty la i-needs iparty intact kuzenze ukuthi kula ma-elections next year. So there will be strong separation dems. Singakhokha ukuthi bakhona abanye abadinga ukuthi ivota sebekhosile i-flow bayangangabe kamnyama. So balutshwana abantu abazabamnyama abazabotshwa but ambabone babopha bonke. Singakhohlwa njalo ukuthi wafaka nje i-monitorium ukuthi khona abantu abazikhiphayo manje belizwe bamele beyibuyisele leyo mali. So lapho ke athayimele ukuthi nje akhangele ukuthi abanye abantu abangelawo macala but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha. So ngibona nxa ukuthi ufuna ukuwina elekthini ngabandisini ukuthi uyenza something ngento e-corruption day angababopha sibili bengamnyanyana.
Manje nxa sikhangele kona lokhu okwenzakalayo kungakutshengisani kwelakusasa lebandla leZANU PF?
Into ezabanceda ukuthi ezibaphasela opposition ngoba ngithemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakuZANU PF. IZANU PF ngitshela ngisizwa abantu besithi iqinile mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu bayabophana kula ma-structures. Bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho abantu bangabona ngani kwemiguquko nje kwezomnotho lapha sengabe sekuthiwa ngcono kufela ama-point emgwaqweni akufela corruption bazambota emnyango kakho ngoba becabanga ukuthi hayi inhle kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 ngalaba abahlukumezwayo behambe kuma-structures kune-program sango. So kuzimanyana ngibona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha ngakuthiwa i-opposition iqinile njengenyaka yonke.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Unkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, ummeli weMathebeleland North edalela ePhalamende owangena ngezikhundla eziphiwa abesifazane, ukhaphe umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa Izolo ukwethekelela ibhinga. Injongo yalolu hambo lukankosikazi Mnangagwa ibingeyokubona intandane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze azibonele ngawakhe amehlo udubo olubhekane lazo ukwenzela ukuthi abone ukuthi angaziphathisa ngayiphi indlela. Unkosikazi Mpofu utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathele intandane lezi izipho zekhisimusi ezigoqela ezimnandi, amathoyi okudlalisa kanye lengubo. Ubuye wathi benza inhlelo ezichiyeneyo ezokuphathisa omama beMathebeleland North ukuthi bazimele.
Injongo kamama uMrs. Mnangagwa ibingeyokuyabona intandane, indawo lapho kugcinwe khona izintandane ebhinga. Ibhinga elingaphansi kweMatch North.
Litholene ekufikeni kwenu khona le bhinga?
Sifice ukuthi kule ntandane ezigcinweyo ngakwi-Church ye-Roma, i-Catholic Church khona ngale, safica ukuthi kulabantwana abazintandane ababathatha khona ngale esigabeni sedinga. Abantwana labo bagcinwe khona ngale, bahlala khonapho kule ndlu lapho abahlala khona, abagcine khona. So umama badela nje ukuthi azidala ikhisimusi labantwana, abone njalo le nhlupho abamalazo njengabona abagcine abantwana.
Inhlupho elizibonileyo zihlanganiselani?
Inhlupho ezikhulunywe kabanzi kakhulu ukuthi kule mselakalo kakhulu khona ngale ezokuthi njengamadeti amalayithi bona njengabantu abagcine intandane abalakho kunene ngathi abalenzuzo ngakho ukuthi bazuze imali yokuthi bazibhadalele amagesi. Ngakho-ke imali yamagesi kuthiwa yiyo esiphezulu kakhulu, njalo la manzi njalo ayahlupha khona ahlupha ehlupha ngokuthi layo imali yokuthi babhadalele amanzi khonapho abathela khona abantwana indawo yokuhlala yinto ebathwalise endlini.
Lingabanceda ngani?
Thina esingabanceda ngakho khona ngale kuma-orphanages yizinto ezinjengokudla. Umama ubaphile ama-food hampers abantwana laso isikole layo i-orphanage yona le bebephiwa kuma-hampers aphana bembona nje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi bebebaphiwa ingubo nokunye okungamathezi njengoba bengabantwana ukuthi badlalise lama futha okuzoba lama sepa okuzoba bekukunengi nje okuyizinto umama baphathele khona.
Kulezinye inhlelo elizikhangeleleyo ezingaphathisa abantu abangomama ukubana bathole ukuziphilisa?
Sina inhlelo esizikhangeleyo njengabomama, sifuna inhlelo ukuthi umama enelise ukuziphilisa yedwa, angameleli ukuthi kumbe ubaba uyasebenza. Izinto ama-projects anjengokufuya impuphu, okufuya imbuzi. Kathesi uhulumende wethu ukhuluma ngokuthi kuzayenziwa uhlelo lwenhlanzi ukuthi omama bangenelise ukufuya inhlanzi. Enithemba kuluhlelo oluhle kakhulu ukuthi omama basebesenelisa labo ukuthi angakhepha ngebhodi lakhe khonapho kumbe ngekhaya, enelise laye ukuthi athele amanzi afuye inhlanzi. Inhlanzi lezana ziyabe zimphinzuzo ukuthi aziphilise yena le mili yakhe.
Alo ke ngunkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, isiphathamandla sebandla lezanu PF engummeli weMathebelele North edalele parlamente, ubexoxa ecingweni ekwabulawayo lo Gaina Gumede oweStudio 7. Akuza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculi odume ngomdumo we-afropop le-disco uKhulekani Bethule owazakala ngelokuthi Cooksman. Asizweni umsakazi weStudio 7 u-Ezra Jesus Manda exoxisana laye.
UCooksman ubengumsakazi onodumo kodwa ziyathuma. Wamanje usedume ngezomculo, kunje nje uselabalandeli abaningi. Kakasichazele ngembali yakhe ngamafitshane.
UCooksman kuhle kuhle abantu abaningi abamazi ukuthi nguCooksman, ibizo lakhe eliqondileyo nguKhulekani wakoBethule, azayelwa edolobheni lakoBulawayo empilo esibhedlela laphana. Nxa ngicacisa imfundo yami yonke ngayiyenza khonapha koBulawayo, kodwa amakatari kwaqalisa ngaqalisela edolobheni elibizwa kuthiwa yiDede.
Abantu abaningi bawujabulela umculo wakho Bethule, ngiwuzwa emcimbini eminingi le ngihamba khona. Kambe nga ubizwa sithini?
Umculo wami, mina umculo engiwenzayo ngiyahlangahlanganisa, ngiyayenza i-afropop, ngiyenza i-disco music, ngiyayenza lezi sintu. Ngathi ingoma yami yokuqala engayirekhodayo sengizimele ngedwa ngima-Afrika, abantu abaningi bathi ma-Afrika bambanani. Kwasekubuya-ke kulandela idlalade ongizohamba, kubuya idlalade u-Let's Unite, kubuya idlalade uliphindile enyasarandi engayenza lo Densanda. Then kukhona-ke ingoma la engathi khona ngithathe umculo wakithi wesiNdebeleni ngokuxubanisele house music, yikho kwaphuma khona ke ingoma le ethi Vumelanisa Ngoma.
Hayi bo, yakhathaza kakhulu le ngoma. Sadlala ngayo amakhisimusi ambalwa adlulayo, nanamhla iyatshisa. UCooksman lo, kanti yena vele usebenza nobani?
Sengisebenzela abaculi abatshetsheneyo-ke kugoqela abadumileyo labafana-ke abasaqala. Kukhona-ke abafana abanjengabo-Unity umayuzo wabo-Achoose, ngiyangasebenza labo. Kubuye u-Conrad Squbu we-South Africa, lamanye ama-rasta atshiyatshiyeneyo nje amabhendi atshiyeneyo ngiyangasebenza lawo. Ngikhangelela ukuthi-ke kumnyaka ozayo ngi-expande ngokwenza ama-collaborations ikakhulu labaculi abakwizinga eliphezulu.
Sikuhlelo uHoza Friday sinoCooksman, umkhulu wakhe ulohlonze bakwethu. Umnyaka ozayo uzofikile, kambe ngawo siphatheleni weCooksman.
Uyabona Tshisa, mina-ke kumnyaka lo 2018 umnyaka ozalandela ngikhangelela ukuthi-ke ngizaqina kakhulu ekusakazeni, ngoba ngingumsakazi futhi akithi ngoba ngelinye ikhono endilalo. Kodwa umculo ngizame lokhu engiwuqhubekisela phambili, njengoba ngitshile ukuthi-ke ngizayenza ama-collaborations labanye abaculi. Yikho engikukhangeleleyo-ke khonokuyana-ke. Umlayezo engingawuthiyela-ke abantu abalandela umculo wami ukuthi bemelele into eziningi ezimnandi enizazenza-ke kumnyaka ozayo. Kodwa nxa amathuba awokusakaza ivuleka, njengoba imisakazo ikhanya lokhu ivuleka, bonanza siphatheka futhi kakhulu kwezokusakaza.
Ngohlelo ke Woza Friday lapho ebesiluyethulelwa ke ngu-Ezra Jesus Manda. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. amalunga enhlanganiso yebhethu likaZulu atshengisele kobulawe lamhla ikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yizaphu lezaphu asincedi lutho. Igama nguChris Gande, Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.